Lokhu kuphume emhlanganweni welangeli lodwa owenhlanganiso ezijeneyo ezilwela amalungelo abesifazana owenzelwe eHarare. Unkosikazi Siphathisiwe Moyo owenhlanganiso ye-Women's Coalition Group uthi babone kufanele ukuthi bacubungule inkinga ezibhekana labesifazana suku zonke empilweni zabo.
Lapha besikhuluma ngendaba zokuhlukuluzwa kwabomama kuma-public spaces, singathi endaweni ezinjengokugadelwa khona amakombi, lalapho nje anyway kungaba ku-public abangabe befuna ukwenza abafuna ukukwenza khona, omama batholakala behlukumezwa kakhulu, especially ngama-towns.
Abesifazana abaningi bakhulume ngababe behlangana lakho ezandleni zabatshayeli bamakhombi labo windi, okufana lokuthethiswa, ukubanjwa imizimba yabo bengafuni, ukuthathelwa izikhwama zabo lokunye okunjalo. Bathi isimo sokuphose kufike kukhulu ekhulwini, 97% samacala anje acina engathonisiswanga. Unkosazana Chiedza Maromo wayihlanganisa ekhatshe sisterhood uthi omama kumele bebika amacala anje emapholiseni.
Imo uhlukuluziwe kumele ungafike police station and kumele usucele ukuthi ngicane ubona abe victim friendly unit, ngoba amapholisa bona ababephambili babe bungozi indaba yakho kodwa bengasoze bekunceda. So uma uphanjaniswa kumele uqale ubone abe victim friendly unit ukuthi ama-legislators kumele sihlane labo kufakwe imithetho eyaprotekta abantu.
Usiphathisiwe Moyo obesemhlanganweni lo uthi ubona lumhlangano uzaphathisa ngoba uhlanganisele bonke abalokwenza le ndaba ezinje.
Bonke ama-stakeholders, sikhuluma ngamapholisa, abe-gender commission, uminister wethu we-women affairs. Konke okukhulunywe lapha mbona ngani ukuza implementwa, okunjengokuthi amawindi lama abakhitshwe ama-combi drivers azakale ukuthi ngobani. Lapho kugadelwa khona amakhombi abantu bebe yilapha abahamba khona kuyagadela amakhombi, abantu bengaphongi ukugadela amakhombi everywhere.
Abathuthisi abangene kulumhlangano bakhuthaze omama ukuthi besebenzise imithetho ngaba eyasungulelwa amacala okudlwangula lokuhlukuluzwa kwabesifazane lamantombazana, ama-victim friendly court, njalo bebuya labantu abazimisele ukubafakazela. Ngensonto inhlanganiso ezimela abamakhombi zibambe umhlangano eChitungwiza zikhuthaza abachayeli ukuthi bengaphatheki ukuhlukuluzwa kwabesifazana. Lo mhlangano ungenwe inhlanganiso ezigoqela iKatswe Sisterhood, iLegal Resources Foundation, iWomen's Coalition, iGender Commission, leHarare Residents Trust lezinye. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumak Peter Ntambe.